VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili lane kumfumfu 2018 nenguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-productive services kwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo local.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela yiloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo kwamanye amazwe.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelets. Sabe silungisa lokhu okufayo konke, kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela eBiographia kuMass Job number 12. Vele
abamabhizimusi amancane baba lomhlangano lombukiso wokudinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Siqhubeka njalo ngemfundiso mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane ivele owe breast cancer. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela yiloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Impahla le igoqela amafutha okupheka, isamende lokunye okutshiyeneyo. Intatheli zindaba yethu uGibson Pepe uyalandisa.
Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wedayela abaphathintambo bakahulumende lekhabhinethi izolo emini, lapho abavumelane khona ukuthi isahluko salowo mthetho we-statutory instrument 122 of 2017 simiswe ukwenzela ukuthi osomabhizimusi bakuleli venelise ukugcwalisa izitolo esezitshaya umoya ngokuswelakala kwempahla elizweni. Leso sehlakalo sengezelelwe emthethweni lo ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuba abalungisa impahla eZimbabwe bekhalaze ngokugcwala kwempahla evela kwamanye amazwe ilentengo ephansi kule yabo, okwase kubangela ukuthi eyabo impahla ingasathengwa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabanini zitolo e-Confederation of Retailers Association of Zimbabwe, umnumzana Danford Mtashu, ekhuluma le-Studio 7 uthi lokhu kujabulisa kakhulu ikakhulu khathesi ikhefu lekhisimusi selisondele.
A very good sister. It's primarily it is going to help the people of Zimbabwe.
Linyathelo elihle elizanceda abantu beZimbabwe kakhulu. Loba inyathelo leli lingasoze lincedise abalungisi bempahla bakuleli, kodwa okwesikhatshana lihle kakhulu. Ungakhumbula ukuthi sikhangelane lekhefu lekhisimusi, besizakuchasisa kanjani ebantwini nxa besingafika kukhefu lekhisimusi kungela lutho ezitolo?
Umtashu uqhubeke ethi kuzamela abanini zitolo bedinge indlela ezijeneyo zokuthola imali yakwamanye amazwe ukuze benelise ukuthenga impahla, ngoba bebhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bengasoze benelise lutho. Kodwa ingcwethi ezibona ngezenotho zithi lokhu kungabe kusitsho ukuthi abezitolo bazathengisa impahla abayabe bezithenge phandle kwelizwe ngemali yaphandle kakhulu ngerandi lakwe-South Africa kumbe ngedola leMelika ukuze benelise ukubuyela besiyathenga njalo. Umnumzana Andile Mafisa kamusi Harare yena ubona ngathi lokhu kuzaqhelisa umsebenzi womkambo wemali yensida njengoba isidingo semali yamanye amazwe sizaqonga.
Inyathelo elihle sibili elizenza ukuthi ezitolo kungabi lokhu utshaywa ngomoya. Osomabhizimusi bethu benelisa ukuthi athenga impahla phandle kwelizwe bazilethe ezitolo zalapha lathi sithole ukudla ezitolo. Kodwa sikubonayo ukuthi lokhu kuyabheda ngokuthi osomabhizimusi labo ukuthi bathole leyo mpahla phandle kwelizwe kufanele bathole i-foreign currency. Enjenjalo i-foreign currency le bazayithola na? Kutho ukuthi bazaqalisa ukutshela uZulu ukuthi athenge ngi-foreign currency.
Kodwa iningi labantu liveze injabulo ngenyathelo likahulumende leli. Emadolobheni izakhamuzi sezishona zime endwendweni zokuthenga ukudla ngesikhathi kumele zibe zisemsebenzini. Umnumzana Ntokozo Mabhena isakhamuzi seHarare uthi ukhangele ukuthi isimo sizabe ngcono ngemva kwalesi sinqumo sikahulumende.
Siyakwamukela kakhulu ukuthi i-government silifta iban le on ama-imported goods. Lokhu sikubonga kakhulu ngoba khathesi njengezakhamizi ezilabantwana ama-products ethu sikwanisa ukuthi sithole okokudla, sithole okuyizinto esingakwenziyo local ngoba i-local market yethu yehluleka.
Kodwa ayisibo bodwa abamukelele sinqumo ngenjabulo ekakhulu abanini bamasekithali abalungisa impahla eZimbabwe asebehlaba omkhulu umkhosi njengoba sekusobala ukuthi sebezabhekana lodubo. Kodwa umtashi uthi akumelanga behlabe umkhosi namhlanje ngoba bazibopha ngowabo amaketane ngokuhlileka ukusebenzisa ithuba likahulumende.
They failed to supply, they failed to live up to the protection.
Abalungisi bempahla sebehlulekile ukulungisa impahla eneleyo. Sebehlulekile bona bodwa kungelani lokuthi bebevikelwe ekuncintisaneni lempahla ezivela kwamanye amazwe.
Abanye njalo ngabathi akuqondanga ukusola abalungisa impahla bezimbabwe njengoba labo beswela imali edingwa ngumuntu wonke elizweni besithi okumele asole nguhulumende onguye omele aphume lamacebo okulungisisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole uhulumende besithi uyaqhubeka ngomkhuba wokwephula amalungelo oluntu ngemva kokubotshwa lokumiswa emthethweni laba komunye owesilisa ohlala eCaribe namuhla. Setheswa icala lokweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Alexander Chizezere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiyagalombili ubikwa wahlambaza umongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi uya emacansini lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Wetheswa njalo icala lokuthuka abasekeli bezanu-PF esithi bayizintsha. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela umsolwa athi uzaphindela njalo emthethweni laba ngeviki ezayo ethonisiswa phansi komthetho owawuvame ukusetshenziswa kakhulu ukuhlukuluza abantu nguhulumende kaMgabe o-Criminal Law Codification and Reform Act. Amagqwetha la athi bayabesanda abantu ababotshwa ngamacala okucotoza uMnangagwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into engadanisiyo njalo engamangalisiyo ngoba vele sibe sikwazi nje ukuthi uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa lohulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe kakuchiyananga, into one, into efanayo nje. So lokhu bakwethusi nje okuthi ilungelo labantwana baseZimbabwe iyancindezelwa ekufikeni okokuthi umuntu angakhuluma lokhu afuna ukukhuluma asuka akutshe kuthiwa wethule umthetho ngokusola ukhokheli walapha eZimbabwe.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenzela ukubana amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo elizweni?
abantwana baseZimbabwe kuyamele baliyele ilungelo laba kumele bazilele vota ngokulila ukuthi uhulumende abayekele uhulumende njalo abachithekile ngoba bengamelokhu bemelele ukuthi uhulumende kumele arisethe amalungelo kaZulu akuyinye kwaphumeleli ngela ngile kwayaphambili so kuyamele bona ngokwabo bekele ukuzihlalela kodwa basukume balise ukwenzela ukuthi izifiso zabo zigcwaliseke kuleli lizwe laseZimbabwe.
Uba ngakulwisa ngayiphi indlela lokhu ngokuya emakhotsi emthethwandaba ngokungena esitaladeni ngayiphi indlela?
Ukuya emakhotini njalo ngokusebenzisa ezinye indlela ezithiyeneyo ezimbalwa ezisetshenziswa ngabanye abantu kwamanye amazwe ukulela ilungile zabo ngoba ukuya esitaladeni kodwa ayisiyo ndlela nje eyokulwisa uhulumende njalo eyokulwisa ukuthi amalungelo kaZulu akhangele kodwa kulezinye izindlela eziningi ezithiyeneyo njalo nakuya kuma-social media platforms besebenzisa konke okuthiyeneyo ngoba ukuya esitaladeni sabona nje ukuthi ungangena esitaladeni uhulumende nje uhla avule amasotsha akhe abantu begcine sebebulawa so kumele basebenzise ezinye indlela ezimbalwa ezivikela impilo yabo.
Nxa sikhangela indlela amapholisa ayehlukuluza abantu phansi kukahulumende kaMgabe, ungathi kuyaqhubeka yini kukulelo zinga ukuhlukuluzwa kwabantu manje?
Kuyafana lalokho kwakukhona nje uMgabe esakhona ngoba kathesi siyabona abanye abantu bebotshwa njalo labanye abantu abalwela emalungelo kaZulu labo behlukumizwa nguhulumende lo okhona kathesi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abamabhizimusi amancane sebedinga indlela zokuzithuthukisa ngesikhathi umumo wezenotho uqhubeka usonakala le mali isilela ngamandla emabhanga. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphuphe embukisweni wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela enkayi ngezansi elemandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa esiqintini ezifana lesizivomo lesixokhwe bebese behambisa abakulungisayo enkayi craft center njengendlela yokuthola abathengi ethu selungisa njalo lokudingakala lakumabhizimusi emahofisini.
Lokho ngama-office tray kanti le ngama-picnic la ingcebethu le pushing tray le tray imganu isitulo engibiyela khona lokho kanje but siyalungisa onke amajogwe imphini yamahloka yamaphini okupheka nje siyabaza konke lokhu yana.
Unkosazana Lucia Zwibambile uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sibeza siwu-3. Silungisela ebiografia kuMass Job number 12. Vele savele ukuyenza lokhu ku-2015 siya lapha ku-2018 kuyasiyaopha phela.
Ekudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje njalo bagcine bevula isitolo se-silver box emzini we-Belgravia eHarare. unkosikazi Viola omela inhlanganiso yePinga Craft Center uthi valamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
Thina sisebenza ngama awards angu 25 in Binga.
Yeah.
So sisebenza nabafazi abangu 2000. Silama clubs all over Binga. Yikho abantu ba abantu abahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka. Bayagcina imuli zabo, bayenza konke konke. Abanye sebaphumelela. Abanye bekuma university abanye sebenze omuhle ngenxa yokuluka khona lokho.
Uthi abesilisa bona baphatheke emsebenzini yokugoda inhlanzi, kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imisebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi, ethi kodwa kwezinye izikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantwana siyabafundisa ngakho indlala, kuyaseva endlaleni, ngathi ke zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sibe. Ngasithole kuhle kungumnyaka olomuhle lemali labo abakhulayo, ngoba into abantwana kathi sivele abalamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphilisa.
Esigabeni semandebeleni abantu bavame ukugcila emsebenzini efana lokubaza, lokuthunga ongcebethu, izitsha, amacansi lokunye. Isiqinti sebhinga sona sidume ngengcebethu zebhinga baskets. Ugatsha lezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luqoqa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke, njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum namhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe nguhulumende elokuvumela abantu ukuthenga impahla esilelayo eZimbabwe kwamanye amazwe. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezimeleyo e-Government Accountability Office eyakwele Melika ithi umthetho kahulumende okwehlukanisa imuli emngceleni walelo lizwe leMexico wafica ezinye ingatsha zikahulumende zingalungelanga ukusebenza kwawo, okwacina kubangela inhlupho eziningi kwezinye ingatsha ezinjengolwe Homeland Security, olwe Health and Human Services lezinye. Abenkundla yokuxhumana eFacebook bathi sebelemitshina elakho ukukhipha enkundleni yabo imifanekiso yabantwana abanqono engabe isetshenziswa yilabo abadinga ukudlwengula abantwana. Bathi sebekhiphe imifanekiso yabantwana abanqono efika phose izigidi eziyisishiyagalolunye kunyanga ezintathu ezendluleyo. Abantu bakobulawayo bamanyene la banye emhlabeni jikelele emkhankasweni wemfundiso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele ngalinyanga e-breast cancer. Abebandla lezaphu baqoqe umkhosi obulabomama abambalwa abaphepha kulomkhuhlane ngenjongo yokukhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kwawo kusasemasinyane. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama. Langu-half past 6 ekuseni. Kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Siyeke ku-Anastasia Ndlovu esethulele udaba lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer.
Abebandla lezaphu bathi baqoqela umkhosi ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane bekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathela. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yevele eminyakeni engamathumi amabili lanhlanu edluleyo uthi kuqakathekile ukuhlolwa lokwelatshwa lumkhuhlane kusasemasinya. Ethi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Umhlangano lo owezaphu ubu injongo yawo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa, ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele, ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama.
Udokotela Mkandla uthi useleminyaka edlula amathumi amabili lanhlanu wasila kulo umkhuhlane.
Mina ngafunda esibhedlela sempilo, kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ayingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseleminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yevele uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abasenathando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi yena yena sengiphuze kakhulu, so fanti nje andithatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele, angaqeda mfake ku-chemotherapy. Ngingaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye. By the time mine yami i-10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala. Wathi nxa ngingaphiki okweminyaka engu-5 ngiyabe ngile nhlanhla, okuyinto eyangethusa kakhulu. So kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye, abantwana bangithatha bangise-South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale-South Africa, but abangihlukumezi bathi uzabe uzikhiphela. So bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000, kwesinye isikhathi ngifake 500, kwesinye isikhathi ngifake 700, kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo, kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekade vele ikhona and sebefunile i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa i-Cancer Association. Thina asincediswa, asilalutho esilutholayo. Kuba nzima kakhulu, abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka, njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura awufuni kulifihlela.
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yevele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Lonzi manyana ndinde funakala kuphela ikuthi kona abantu babambane nga usuke wafikela ngoludabulo nje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba kona njengoba kunje sitshitsha eSouth Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawayo eUBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezemidlalo sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe elamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Liqhubekela phambili livula isikhala esikhulu phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-FC Platinum lona elinqobile Chicken Inn 2 kanye namhla enkundleni eMandava. Okuyimpumela elithiye selikhokhela lelo elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars ngemiklomelo eyi-9. Iqembu le-FC Platinum selile miklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye 71, kuthi elengeza iPlatinum Stars lona elibe ngutshikilo bhanqa 2 kathulele Harare City emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare lile miklomelo engamashumi ayisithupha lambili 62. Kusele imidlalo emithathu ukuba isizini yalonyaka ifike komlindi yacina, njalo iqembu le-FC Platinum lingahle liphakamise inkezo nxa linganqoba emdlalweni walo olandelayo elizawudlala leqembu le-Japane Mine njengoba lizabe selibuthelele imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lane okulinani elingeke lifikiswe ngelenkezi loba linganqoba kuyo yonke imidlalo eliselelayo. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leBulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokutshaya eliwenze iqembu leJapane Mine lona elivele sekusaziwa ukuba liyabe lidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGasly Chibuka uthi ukunqoba kwabo namhla kungabaphathisa ngoba kumidlalo yabo eseleyo bezadibana lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe.
We try in all means to make this our own destiny.
Sizama ngamandla wonke ukuba kube sezandleni zethu ukusinda kwethu ekugunyiweni ngoba kungasihlupha ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Njalo kumidlalo emithathu esiselelayo sidlala leqembu leHighlanders, ingezi Platinum kanye leZPC Kariba okungamaqembu aqine kakhulu. Yikho ke imihlomelo esiyithole namhla besivele esidinga ngamehlo wabomvu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leHighlanders, elingezi Platinum kanye leZPC Kariba kumidlalo emithathu eliselelayo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leKFC United linqotshwe nge-1-2 ngeleNyata, kuthi iqembu leTriangle litshayele Mutare City nge-1-0. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRenters lizadlala leDynamos ngaseRufaro, iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leLenicfoot ngaseNational Sports Stadium, iqembu leChapungu lizemukela leHighlanders ngaseAscott, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala leZPC Kariba ngaseBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sikahulumende esokuvumela iloba ngubani ukuthenga impahla esilelayo elizweni kwamanye amazwe. Abamabhizimusi abancane baba lomhlangano lombukiso okudinga indlela zokuzithuthukisa. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje, likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Matukanduna bafuphatile.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.